okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele oka Red Monday ikuba phakathi kwababalisi akade bevunule okubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphatheke kiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba mazi kwethu uhulumende sebe sesikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yena vele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza? Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulohlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Kuvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kwabameli baka-Ministry of Education nabameli benhlanganiso zababalisi, lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini. Izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangikhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini. Sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sibe sisemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. Lokhu kungayisikuthi sithi siyastrike, asenelisi ukuya emsebenzini. Akade belokhu bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi ukuya emsebenzini. Ababalisi sebehamba ngezicathulo ezijekile bagqoka izigamba, into esasingayazi vele ikhona. Bahamba bengadlanga, pho ngoba nokumele abelokhu enceda uhulumende. Sokumele siphume dandalasi sibe sigcekeni, kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlule ukuhamba.
Khona ezikolo kunjani? Sikhuluma kanje njengoba zivuliwe.
Isimo ezikolo sibucayi, abantwana abaningi sibabona lokhu begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi. Abazali imali yefisi kabalayo. Ababalisi nalamhlabanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizwe kuthiwa abotshiwe, amabhasi la kuthiwa ngama-intercity aphuma ise emakhaya la sizothiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarengeni. Impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigamba. Sigqoka khonuko okwakuvele kukhona, kodwa-ke ababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathesi basezindlini zabo. Abantwana bagqoka khonuko ababelakho umnyaka ophelileyo osokukudala. Umthetho we-WHO uthi imaski iyaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile. Bazithola ngo-January bilokhu bezigqoka kathesi nge-lockdown zivele seziluphele. Asikezwa uhulumende kumbe asikaboni lapha anikeze khona ama-mask, asikaboni lapha anikeze khona ama-sanitizer, asikaboni lapha anikeze khona imithi yokuhlamba izindlu zokufundela. Kuyafana nje abantwana babuyele lapha ade bevele bekhona, ababalisi abakasuki. Lokhu bezigqokela ama-mask abo amadala ezindlini zabo, bezigezela ngamanzi alesepa ezindlini zabo ngoba imali yokuthi bayifike ezikolweni kabalayo.